kutsho ukuthi khona kuvele kusukela okwinto kwakhona kusuka ngogovernor kuze kustate sakhona kuze i-government yakhona ukuthi yona ivele ikubamba njani khona lokho okobhubhane lolo lwe-COVID. Ongakhangela ugovernor we-Florida uvele yena ungumuntu lwana wasukela khona le elo President Trump bekhangela into yabo yona leyo kuthiwa ubhubhane lolu akusilo lutho, ubhubhane lolu ayiflu nje ezadlula. So ke iFlorida ayizange iqinise imithetho yayo. Ungakhangela kathi esikhathi bavulile bathi yeso kuvuliwe wonke umuntu usekhululekile, konke kuyafanana le Texas khona lapho ukuthi ugovernor khona unjalo laye ukuthi koko sokuvuliwe lokho kwamamaski akusela mntu okumele afake imaski konke lokho into yonke kayivulwe ifanana. Yikho okwenze abantu baya khona laphayana eFlorida bayakwenza khona lokho abakwenzile.
Khona ngombono wakho ungatheni kuyakhanya yini ukuthi sokusiba lobungcono kungasatshelwa ukuthi kungaba lalokhu okukhulunywa ngabanye okuthiwa yi-third wave, okutsho ukuthi singabona nali memethe kanjalo igciwane le-coronavirus?
Yes, nxa kuyikuthi abantu baziphatha ngayona leyana indlela esiyibonileyo ukuthokoza lokho kokujabula okungathi kuhlanya okungathi kulama-drugs phakathi lamatshwala lezinto lezi ezinjalo, yes kuzabuya enye i-wave unumber 3. Ngoba okukhona ukuthi ngabantu bahlala benza i-social distance, bathatha amajekiseni, kungaze kwathi lanxa umuntu esehlatshiwe ijekiseni abe sebonakale lokho etshakala. A-a, kodwa-ke kwale kulokhu kusiya abantu kusehla. Kodwa bangajaha njengakhona lokho esikubone kuphithizela e-Florida. Hayi, akusoze kuphele lokho kwinto. Sizabuyela kwenye i-lockdown masinyane.